Endabeni zethu lamhlanje, umfundisi Evan Mawarire usemthethwandaba lapho athonisa khona amacala okudelela uhulumende weZimbabwe. Abantu abaningi bathenga impahla ezitolo ngesiphangiphangi bese saba ukuthi ilakho ukusilela ngenxa yesimo esibi somnotho welizwe. Kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Lamhla sixoxa ngokuboshwa kwamfundisi Mawarire lokusilela kwempahla etshiyeneyo eZimbabwe. Osomabhizimusi besifazane benza umhlangano wokuthuthukisa amabhizimusi abo ngokunikana amacebo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngabantu asebethenga impahla ngesiphangiphangi lokuboshwa kwamfundisi Evan Mawarire othi abantu kumele basukume ngobeningi balwisana lokwenzakala eZimbabwe. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.